khonoko siyakukhuthaza kakhulu okwenzakeleyo kuse kuvunyela ukuthi ukudla lolunye uncwedi lufike ebantwini. Eqinisweni ukuthi imbi into embi kakhulu okwamanje besibona kathi sabantwana abaningi balimele kuze kubhonjwe lapha ezibhedlela lekwezinye indawo. So khonoko sikuthi into enhle kakhulu sikhangelele ukuthi abantu bethole usizo. Xa bengathola isizo bethole imithi, bethole ukudla, bethole la ngempahla zokugqoka njengoba abaningi sebebhidlikelwe, sebephelelwe zimpilo zabo, sebephelelwe lokhu kade kubaphilisa. Kodwa eqinisweni ukuthi hayi impi asonto esikhuthazayo noma kuyililiphi uhlangothi oluyiqalileyo kodwa yona impi ngebhidlisayo njalo ayilethi ubuhle.
Sibona ke ukuthi khathesi sokukhululwe abanye ababili abayizizalwane ze-America umuntu lomntanakhe. Kungaba kuyekethisa kwempi leyi kumbe amacelo omabili asecabange ukuthi bayekethise.
Bacela amavili mina mbona ngani into ekhona eqinisweni singathi ngenkani yabo yiliqiniso elikhona lokho ukuthi bayekele labemeli abemelika ukuthi bona ngokwabo bayakwazi ukuthi imelika nxa ingabuya ingenele sibili ngamandla kumpila le kungaba kubo khonokho ukuthi sikwazi sonke ukuthi nje imelika izabuya ingencedisa i-Israel khonokho abeyamazi into abayesabayo kakhulu so kwekuyela lokhu kwabantu laba abemelika ukuzama ukuthi bethi hayi melika asilwi lawe kodwa silwa le-Israel so khonokho sokuthi into enhle so osokufunakalayo ukuthi nje khonokho ukuthi imelika iyale ivunyezwa ukuthi hayi usizo lufike ebantwini abayibo ababhidlikelwe ezimpilo zabo abayibo nje abasweleyo ngenxa yempila le esiqalile.
Ubona njani ukuthi vele limpi abanye bebesithi engxenye ingakhokhelela empini iWorld War 3?
Hayi ukuthi kungaze kuyefika khonale khatshana amboni. Impi akade siyesabela kakhulu mina ngombono wami yimpi le esenzakala e-Ukraine le-Russia yathi ngani iyethukelwa kakhulu ukuthi ingabe ingenelwe ngamanye amazwe kumbe i-Russia xa ingabuya icine ijika lawo esingathi ngama-nuclear bomb. Ngoba okwamanje amazwe amaningi alenduko zabo eziningi kakhulu okuthi angeke befuna ukungenela kule yimpi ngoba okwamanje kathesi le e-Ukraine ibamba amazwe amaningi kakhulu okuthi nje bona ngokwabo bathwele nzima so amboni kungani kungasifikisa kusibanga sona lezi.